Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 13 Zibandlela 2017 ngu Chris Gande. Endaweni zethu lamhlanje.
Ukuhlunga engabozwayo ukuthi i-airtime sithekswa. Awukapheli inyanga ezimbili. Amadatha sokuthiwa ekhwele. And into endalise kakhulu ukuthi i-connect ngobukhulu bayo. Ye esisuke yenza ukuganga. Isisiba yibo esicela intengo ephezulu kulaleyi ababethe i-floor price i-minimum.
Izizalwane zeZimbabwe zamukele ngenjabulo umbiko wokwehliswa kwentengo yokukhulumisana lokungena ebulenjini kuba makhalekhukhwini edatha.
Uhulumende kayekele ukuhlala ehlukuluza abantu ngoba abantu laba ngabantu abayizizalwane zeZimbabwe ezisemthethweni njalo ngabantu abanye ababezisebenzele ama-factory. Ama-factory avalwayo uhulumende layo irekhodi yokuthi kwavalwa ama-factory amangaki.
Abenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations basola inyathelo likamunicipal lokudinga uncedo lwamapholisa awezeTRP ukubasusa ezidaladeni. Imidlalo yeAfrica Cup of Nations iyaqala kwele Gabo kusasa, eZimbabwe lona liqala eyalo imidlalo ngesonto. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations basola inyathelo likamunicipal lokudinga uncedo lwamapholisa ukubasusa ezidaladeni lapho abathengisela khona. Amalunga alenhlanganiso abonakele engasinanzi isinqumo sokuba basuke lapho abathengisela khona besetheswa umlando ukuba wokusabalalisa umkhuhlane wesihudo se-typhoid. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umunicipala weHarare wethule umbiko othi usezasebenzelana lamapolisa oweZimbabwe Republic Police ukususa abathengisela impahla yabo esitaladeni ngoba kuyibo asebebangela ukuqhamuka kwemikhuhlane yesihudo okufana le-typhoid osubulele ababili emzini weMbare abambalwa betholakala belegciwane elibangela lomkhuhlane. Umkhokheli wezichiya uNkosazana Lawrence Banda utshela umhlangano letatha lezindaba eMedia Center ukuthi lokhu osekusenziwa yikubahlukuluza nje kuphela.
Uhulumende kayekele ukuhlala ehlukuluza abantu ngoba abantu laba ngabantu abayizizalwane zeZimbabwe ezisemthethweni njalo ngabantu abanye ababezisebenzele ama-factory. Ama-factory avalwayo uhulumende layo irekhodi yokuthi kwavalwa ama-factory amangaki. Ngitsho lezitolo ezinjengabo Mikkels khonapha eHarare sezavala. Pho abantu basebenze ngaphi, baphile ngani? Uhulumende laye kamilise ama-factory within 48 hours.
Wengeza ethi bamangaliswa ukuba umunicipal ekhetha ukube lokhu esebenzisa imithetho yakudala ilizwe lingakatholi uzibuse endaweni yokulungisisa imbangela ye-typhoid.
Njalo nxa besithi bafuna ukuthi ngokuthumela amapholisa balandele okuchiwo imithetho yamakhansi lesithi ngamabhayilos, asazi kumbe sebela amabhayilos amatsha ngoba thina sicine kusetshenziswa amabhayilos kaSmith.
Umsekeli wale nhlanganiso yezichiya eHarare uNkosazana Olivia Songore laye usole kakhulu linkulumo kamunicipala.
Mina indaba yena leyo ngizwisisa ubuhlungu kakhulu ngoba thina sake sabhala sathi sihlale phansi labo mayor le council yangkhona sathi sikhulumisane khona sizophuma lani le solution kundaba yena leyo. Bonke sibakhulumisile kodwa bayathula. Sebesithumezela amapolisa kuphela, which is not fair, he harassment kuma offenders. Asisoze sivume ukuthi sitshaywe la mapolisa ngoba it's against decent work, he police harassment and akuvunyelwa, asisoze sivume.
Abaphila ngokuthengisa bathi okwenziwa ngumunicipal lohulumende ayisikho okuzaqeda udubo lweZimbabwe. bayemba phansi abaphila ngokuthengisa laba bethi bengasoke basuka ezidaladeni lapho bethengisela khona ngoba besenza lokho befuqwa isimo eselizweni esabangelwa nguhulumende munye osebahlukumeza. Bathi uhulumende nguye imbangela yakho konke osekusenzakala elizweni, bemkhuthaza ukuba alungisise ezomnotho babuyele emsebenzini, hathi kube lokhe behlukuluzana labantu abazama ukuziphilisa bona bevele bephila nzima eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Umbiko wenhlanganiso elwela ezamalungelo oluntu emhlabeni jikelele e-Human Rights Watch okhangele ukwephulwa kwamalungelo oluntu ngomnyaka ka-2016 wethesa uhulumende weZimbabwe umlando wokusebenzisa ucuku lodlakela olukhulu ukuncindezela abaphikisana lokwephulwa kwamalungelo oluntu, ubunzima bomnotho lokwehluleka kukahulumende ukulungisisa imithetho yezokhetho. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokutsho kombiko we-Human Rights Watch ngo-2016, amapholisa asetshenziswa kakhulu nguhulumende ekwephuleni amalungelo oluntu. Ngalo umnyaka kubotshwe lokutshaywa lokwethuselwa kwabalwela amalungelo oluntu, intatheli, abamabandla aphikisayo, labantukazana abebesethula ukungathokozi ngendlela uhulumende abusa ngayo. Lombiko usola kakhulu kubotshwa kwabantu abedlula ikhulu abatshengisele ngonhlangula, labanye futhi ababotshiweyo ungcwabakazi lezifundi ezibotshwe ngolwezi. Isola njalo kwethuselwa ukutshaywa loba ukubotshwa kwentatheli ezedlula amajuma amathathu lanye. Umcwaningi enhlanganisweni Human Rights Watch uMnumzana Dewa Mavinga uthi bakhathazeke kakhulu ngokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe.
I-Human Rights Watch ikhathazekile kakhulu ngoba eZimbabwe u-President uMugabe uphambanise ama-human rights abantu amaningi kakhulu. I-ZANU-PF beyinike abantu ukudla, incitsha abanye abese-MDC, njalo amapolisa abechaya ama-human rights defenders, abotsha ama-human rights defenders phandle komthetho.
I-Human Rights Watch ithi ngo-2016 uhulumende utshengisele ukungawuhloniphi umthetho. Ithi imthetho yephosa le-IPA iqhubeke isetshenziswa mahlayana kungenani lokuthi lokho kubhikisana lesisekelo sombuso esitsha esika-2013. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mongezi Mpofu uthi ngo-2016 uZulu uphile sengathi uselizweni elisempini.
Iproblem eZimbabwe ukuthi ungathi uyakhuluma umthetho vele uqinisa isandla. Isedha unganyamalala njengoba kula makhizi abaningi abantu abanyamalalayo vele esingaziyo ukuthi bayaphi abasafunakala manje. So into ekhona eZimbabwe ukuthi vele it's more of a military state.
Lombiko usola njalo umongameli Mgabe ngokuzama ukungenela emsebenzini yabehluli ngesikhathi basola ngokukhulula abebetshengisela abebebotshwe ngokungekho emthethweni. Uthi njalo umongameli Mgabe wenze elinye iphutha ngokukhuluma kubi ngombiko wekomishini yezamalungelo oluntu ebisola ubandlululo lukahulumende ekwabiweni kokudla koncedo. Ele South Africa lenhlanganiso ye-SADC betheswa umlando wokwehluleka ukutshela umongameli Mgabe ukuthi amise ukwephulwa kwamalungelo oluntu elizweni lakhe. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Jonathan Mbedzi uthi sekule minyaka amazwe e-SADC esehluleka ukwenza umsebenzi wawo.
Kunalokhu kusaba ukuthi hayi singakhuza umngane wethu lapha naye uzosisasa mase sisivelelwa ngendaba enje nathi asinike sithole lutho usizo from iZimbabwe. Because i-SADC kufanele ibonise mpela ukuthi i-organization ezimeleyo, but ngibona njengani bakontrola ngayo yo iZANU-PF or i-government yaseZimbabwe.
UMnumzana Mavinga uthi uhulumende weZimbabwe ukwazi mhlophe okufanele akwenze.
Sifuna ukuthi iZimbabwe iyenze kahle, isebenze ngomthetho nge-constitution entsha, ibe le malungelo abantu bonke babe le mpilo enhle bangaphambaniswanga ngamapholisa amgabe leZANU-PF.
Lombiko uncomele eBotswana, iMelika lamazwe e-Europe ngokuphumela egcekeni besola kwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Umongameli Robert Mugabe okukhefu usemise ikhefu lakhe waya emsebenzini kwele mali lapho okulomhlangano wamazwe ezwekazi le-Afrika ayebuswa ngele-France. Umgabe ubengasayi kulomhlangano kweminyaka imbalwa edluleyo esithi amazwe angentshonalanga amthwalele ubhulo njalo afuna ukumsusa esihlalweni. Kodwa okumangalise abaningi ukuthi umhlangano lo awuphathise leZimbabwe ngitsho kancinyane ngoba loba lalibuswa ngeleBhilitane leZimbabwe hatshi eleFrance. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethe ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Phela kuyokutshengisela phela vele ukuthi i-system zakhona zezanu PF zigogekile ngoba nxa kulo vice president, acting vice president, nguye ofanele ahambe emhlanganeni wakhona kumbe uminister oqonda ludaba lakhona eliku-conference. Nxa omuntu ekukhefu, mnumzana, ufanele abe kukhefu ukwenzela ukuthi kutshengisele ukuthi umuntu ovele osebenzayo. Lowo baba lowo vele kasebenzi lutho. So ngibona ngathi nje kuye nje umdlalo nje kube lokhu eqeda imali ebhotabhota ngentegezeni.
Wona umhlangano wona lo obambanisa izwekazi le-Africa le-France ubona njani?
Umhlangano lo vele wona mthetho wawo kawuqondananga ngamazwe anjengakweZimbabwe amazwe ayikolonize yi-Britain. Lokhu vele kuqondane lama-francophone countries. Nangenxa yokuthi ngenxa yokudlwangudlwangu lobu lobuqili saphunyiswa ku-Commonwealth ngaye sihlangana lamazwe aku-Commonwealth. Lokhu kwama-francophone countries loku-France vele akula msebenzi esiwenza i-business eningi esenza le-France.
Nxa ukhangele wena kungakutshengisa na ukubana uMongameli Mugabe galaba sevisi na kumbe bayambukela bamthiye ayenza intando yakhe ecine yenza amaphutha nje
vele kuthi uthi yena vele uMgabe akula muntu amlalelayo ngoba khona umkakhe sibili ngabe yamtshela uthi hawu kanti khulu ungathi ungaphumuli bayamesaba ngaye bayamtshela bayamqonda bamtshela ukuthi hayi sala phansi phumula ngathi kuholi usekhefwini kuthi uthi vele abamcelisa abakhona vele kumbe libugwala kumbe bayamesaba. Ngibona ngathi mina vele ngumuntu lwa umntando kayiphiswa vele uthi ngifuna ukuya khona imali uzakuzokhulisa khona lesegcwele eDubai, eHong Kong, ebhotabhota. Yeka laleli muntu lwana umuntu.
Olo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula izombusazwe obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 ntambama kusiya ngo 9. Ku Live Talk lamuhla sixoxa ngemidlalo yomncintiswano wenguqu wamazwe awezwekazi le-Africa we-AFCON oqalisa kusasa kwele Gabon. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Barack Obama wele Melika usenqume ukuba zonke izizalwane zeCuba ezingena elizweni lakhe okungekho emthethweni kazise ukuthola ilungelo lokuhle zithole okuhlala elizweni okusemthethweni njengakudala seziyophathwa njengezizalwane zamanye amazwe ezithi zingatholakala zingelamaphepha ziyaphindiselwa ekhaya. Umongameli Muhammadu Buhari wele Nigeria ukhokhele iqula eliye kwele Gambia lamhlanje kuyazama ukukhulumisana lomongameli Yahya Jammeh emnikeza ithuba lokuzophephela elizweni lakhe ukuze asuke embusweni kube lokuthula elizweni lelo ngemva kokunqotshwa kukhetho lwenyanga edluleyo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. udaba olulandelayo luveza umbono kahulumende wele Melika.
Ngwele Iraq le Syria ibutho lomanyano elikhokhelwa ngele Melika libikwa lisiba lengqubela phambili ebukekayo empini yokulwisana nalabalwa becatsha abesimuslim abedlulisa amalawulo abe-ISIL. Okugoqela ukuhluthunwa kwendawo ezigakathekileyo ebeseziphansi kwe-ISIL lokubulawa kwenkokheli yawo embalwa. Ugatsha lwezomvikela kwele Melika lubike ukuba ibutho lomanyano libulele umunye wabakhokheli be-ISIL uMahmoud al-Sabui eRaqqa kwele Syria ngenyanga edluleyo kampalakazi. U-al-Isawi nguye obikwa obengumgcini-ngcebo wemisebenzi yonke ye-ISIL enguye njalo obebona ngomsebenzi wokwethula kwemibiko kwabezindaba ebulenjini lakumaphephandaba lemisakazweni. Ukubulawa kwakhe nyakenye kukhweze inani lenkokheli ebulewe libutho lomanyano abe-ISIL kwabalishumi lasithupha. Emhlanganweni lentatheli zindaba eBaghdad kwele Iraq, isiphathamandla sebutho leMelika u-Air Force Colonel John Dorian oyisikhulumeli sebutho lomanyano uncume ukusebenza kwebutho lomanyano kanye lamalunga ebutho ele-Syrian Democratic Forces. Waqhubeka uColonel Dorian ethi ibutho ele-Iraq lalo liqhubeka kahle lincediswa libutho lomanyano emizameni yalo yokukhulula idolobho leMosul.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende wele Melika. Baningi abesifazane beseZimbabwe asebethe babhekana lenkinga zokulahlekelwa ilifa lapho omkabo sebetshonile ngoba bachada imichado yesintu yokukhitshelwa amalobolo kodwa ingabhaliswanga emthethweni. Emzameni ukuchasisa kabanzi emphakathini ngamalungelo abesifazane abasemendweni engabhaliswanga endulo, uMike Hobe weStudio 7 uxoxele unkosikazi Ellen Phiri osebenza enhlanganisweni ebona ngezomthetho eye-Legal Resources Foundation kobulawayo.
Imithado yamasiko kayilawo ama-marriage certificates. Unlike imithado le eyakhathesi iyabe ilayo ama-marriage certificates ukuthi babe-formalize umthado wabo. Like for instance, kuleyambe sakhasa umthado union or trade national marriage ayilayo, so isithupha. Bese kusithi u-customary marriage u-chapter 507 kulesithupha.
Sixoxisana mayelana nalo mthetho. Nkosikazi, bemfuna ukwazi ukuthi ikhona imithetho na evimbela ukuhlukunyezwa okwabafazi abakumishado owamasiko lapha indoda yakhe eseshonile.
Ye, ukhona umthetho oyiwo osebenzayo ngoba ngesikhathi nxa eseshonile umama, for example, onguye osemtshadweni ongelasithupha, iyandisa customary law union, kulo umthetho uthiwa Administrative Services Amendment Act over 1997 bona chapter 601 nguye umthetho ovikela umama ongumfelokazi.
Umthetho lo usiza abafazi abakusimo esinjalo kanjani?
Nxa befinyelela kuwo abafelokazi basebenzisa i-customary law court, ikho lapho okusebenza lo mthetho.
Awungichasisele ukuthi i-prenuptial agreement kuyisivumelwano esinjani?
I-prenuptial agreement kanengi-nengi isivumelwano sabantu ababili bengakashadi ukuba nxa sebethenga impahla bazayithenga ngokuthi iyabe isingeyabo bonke bobabili, iyabe ingakhethi uhlangothi.
Ngombono wakho, ungathi ukuthola isivumelwano lesi uma umuntu eseshada kuyinto elungile na?
Natural agreement ilungile ye, kodwa iya ngabantu.
Uma umuntu wesexoxisana lama common law marriages uzobe xoxisana ngani?
Ama common law marriages kwela kithi eZimbabwe phasi lo i-Marriages Act eka 1987 uchapter 5.11.
Kuliqiniso na ukuthi ngasemthethweni eZimbabwe ukushada akusho ukuthi uzozuza izinto zomnye wakho uma eseshonile?
Ubhelu Marriages Act chapter 5.11 even yena chapter 5.07 okujayelekileyo ukuthi u-surviving spouse nguye kaningi oyabe yaphiwa nxa kule kuthi kubendlu then lokho okunye sengakushiya labantwana okungasifombi lokuphakathi kwendlu.
Lo ke ngunkosikazi Ellen Phiri osebenza kunhlanganiso ye-Legal Resources Foundation obexoxa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Ngokwezemidlalo, imidlalo ye-Africa Cup of Nations iyaqala kwele Gabon kusasa lapho iqembu le-Cameroon elizanqikilana lele-Burkina Faso kuthi ele Gabon linqikilane lele-Guinea-Bissau. Ngesonto khona iqembu le-Zimbabwe Warriors lizabhuqana lele-Algeria. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezemidlalo uEzra Chisas Banda wambuza ukuthi ubona izazalwa Nkomoni kulomdlalo.
Futhi lesikhathi sonke ese AFCON kukhanya amaqembu wonke alingiselele Africa lapho ke adlala imidlalo emikhulu, kukanti ke abantu amazwe wonke e-Africa la ngaphandle ngaphesheya kwale Europe lase-America sekungenele imidlalo emikhulu le AFCON endlalo kwale Gabon. Amazwe akhona ahambe kuhle azizwa ngokuningi ngaphandle kweqembu leZimbabwe lake laba nomsindo nyana, kodwa kwamanye amaqembu yonke kuthule. Igame yokufana nalena ke esabantu ababiza ukuthi host nation, umdlalo wahle kubonakalisa ukubana vele kumi njani ngemidlalo AFCON 2017. Ngemva kwalokho abantu abuya ke Cameroon kanye beBurkina Faso, kodwa ke imidlalo ngeyiqala kusaba njengosicho abantu bonke bakhangelele ukuthi kuyahamba kanjani. Imidlalo yokuqala uyasijikisa ukubona i-standard sesingakho kwamanje.
Ngesonto ayadlala ama-Warriors, iqembu leZimbabwe linqikilana lele-Algeria. Iyozala Nkomoni lapho Chisa.
Iqembu leZimbabwe liqembu esingathi liqinile kwamagama. Iqembu leli lasikhangele singathi on paper lifana lelyaneke elake laba ngekuthiwa ke i-Dream Team, ngoba liqembu elilabadlali ke abadlala ngaphandle kwelizwe ke abaningi, ngaphandle kwalaba ke abalutshwana ke abadlala ke o-goalkeeper nemidifenda adlala ke i-Dynamos. Kukanti sikhangelele ukuthi umfana lo Khama Phila adlala ke i-Sundowns, ngemva kokubana ke edlule kahle ke emdlalweni welokozi ne-Champions League ukuthi ake iqembu le-Sundowns le-South Africa ke uKhama Phila ke uzenza ke izimanga ngithi nje uyenzela nabo mfana ka knowledge msona yiyo siyathembele kakhulu. Ikanti ke lo mfana kuthiwa ke ngumntoro ohluphayo iqembu leli le-Pirates. IZimbabwe ke amathuba mahle kakhulu. Ukanti ke iqembu le-Algeria wakhohlwa ukuthi lo mdlalo waba ke singathi ngingani yoba yi-football of year umarezi uyabe khona khonaphana ke ngiko umuntu ke wesabekayo nantwana kungamnakalnalwana umuntu ke ayesiphethile, kodwa amathuba ethu ke mahle kakhulu kuthembekele Algeria. Ungakhohlwa ukubana ke iZimbabwe leyikhona ke bafana bangikhonako ngane bangabangani ngane abantwana bazoba ngusuthi umunye khani bekambeni kudlala mnandi bomthobu kweli game yayo idlala le-Cameroon leke beyi-1-1 uthilobhanga badlale hle kakhulu baba nje kulaku-refi ngoba ke weza umuntu elinothi iqembu lake le-Cameroon. Ngakho sizakubona ke ngesondo, kodwa hhayi into ngibone ngami-ke abafana bazenza kahle kuhlanga iqembu le-Algeria.
Alo-ke ngu-Ezra Chisas Banda, umsakazi njalo eyingcwethi ehlaziya ezemidlalo, bexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Lilalele emsakazweni we-Studio 7, sisakaza-ke sise-Voice of America ese-Washington DC. Izizalwane zeZimbabwe zamukele ngenjabulo umbiko wethulwe ngumphathintambo wezokusetshenziswa kwemitshina yangalezi nsuku e-ICT ebulenjini lokukhulumisana umnumzana Supermandi Wanzira ngokwehlisa intengo yokukhulumisana lokungena ebulenjini eyedatha ebisikhwezwe ukudlulisa amalawulo ngabamankampani yabomakhalekhukhwini ikakhulu i-Econet. Umnompumelelo Moyo siphalo ludaba ngugcweleyo.
UZulu uhlabe umkhosi, inkokheli zikahulumende zaze zakhupha izigodo ebezephulelwe endlebeni. Nanko intengo yokungena ebulenjini, ugatsha lukahulumende olubona ngezebulenjini luphange lethula umbiko othi intengo kayehle njalo abadlelwe imali zabo zibuyiselwe. Unkosikazi Sibusisiwe Bhebhe uvumelane lomhlanga ethi kube yisifundo kuhulumende ukuba aqale adinge imbono kaZulu andubane engeze indleko zebulenjini zona eziphansi kwamalungelo kaZulu okuthola lokwebelana imibiko.
Zonke izimoma zithathayo zizamu-affecta uZulu, ngakho kumele abuze uZulu ukuthi uzwane ucabangani njalo ubona ngani kungenziwa njani. Ngakho ke siyajabula ukuthi isinqubo sithethwe, siyajabula ukuthi sokurevesiwe okwentengo, kodwa sesihlalele evalweni nje ukuthi khona singavuka kusasa futhi kuthethwe esinye isinqumo singazange sabuzwa thina njengoZulu ukuthi sicabangani.
Omunye njalo umhlali wakoBulawayo umnumzana Njabulo Ncube uthe uyajabula ngokwehla kwentengo ethi amankampani kamakhalekhukhwini aba lobugovu, kodwa bayabonga inyathelo likahulumende lokwehlisa intengo.
Siyabonga kakhulu njalo silokujabula ngokuzwa ukuthi ama-charges ama-data bundles abiselwe emuva okwenziwe i-government ikwenza okuhle kakhulu njengoba ukuthi i-government yethu ilozwelo labantu.
Osakhulayo unkosikazi Nozipho Zipho Moyo yena uthe ulokudana ngenyathelo lokudulisa ezokukhulumisana uma kuqathaniswa lamanye amazwe.
Ngiyajabula kakhulu ngesenzo esenziwe nguminister uSopa ukuthi kuriveshwe ukukhwela kwama-data bundle. Ubuhlungu engabuzwayo ukuthi i-airtime sithekswa akukapheli inyanga ezimbili amadatha sokuthiwa ekhwele. And into endalise kakhulu ukuthi i-connect ngokukhulu bayo esisuke yenza ukuganga isisiba yibo esicela intengo ephezulu kulaleyi ababethe i-floor price i-minimum.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Tinei Mukhwewa uthi uyajabula ngokwehla kwentengo njalo uZulu ukhankase watshengisa ukuba ulamandla kunye lolungelo lokulalelwa nguhulumende. IZimbabwe uma iqathaniswa lamanye amazwe ilokuncindezela ekukhutshweni kwemibiko kanye lokudula okwenza izizalwane zeZimbabwe zasola okudale amahloni kugatsha olubona ngezebulenjini. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Kuleviki kuhlelo Woza Fridays lomculi uMartin Sibanda ongumkhokheli wolunye uhlangothi lweqembu lendolwane Super Sounds olulungiselela ukukhipha idlalade lakhe lesibili selokhu leli qembu ladabukana phakathi okunenga sikuzweni kuJoseph Njanje.
Sekule minyaka emihlanu uMartin Sibanda leqembu lakhe lendolwane Super Sounds bagcina ukuphakulela uZulu ingoma ezintsha. Kodwa uSibanda ensukwini ezedluleyo umeme intatheli izindaba waba lomhlangano lazo lapho athembise ukuba uledlala daily jazz alethulela uZulu.
Sesi side isikhathi sesingagcina ukuliza i-album because I think it's about when I was the man exactly for the album covers only 5 years. Abantu bese bekhala though ukuthi sengihlezi isikhathi eside abanye zizo sithi maybe sengishaye phansi nge-diff. So sesifikile isikhathi manje ukuthi ngisho openly ukuthi i-CD elisha elilandela lizophuma.
USibanda uthi idlalade lakhe elitsha libizwa ngokuthi konke sizokulungisa njalo liqukethe ingoma eziyisithupha ezigoqela ezibalisa ethi Milenje, Abantwana, Milandu kanye lethi Green World. USibanda uthi isizathu sokuhlala engakhuphi ingoma ikuba ubehamba amagumbi amane elizwe etshayela abalandeli bakhe okuyinto abakade engayenzi ngesikhathi iqembu lendolwane Super Sounds lingakahlamukelani. Uzwa ukuba akandivele kuyini okwamxabanisa lo Charles Mbebele yena osekhokhela olunye uhlangothi lweqembu lendolwane Super Sounds olizibiza ngokuthi Amangwe Part 1. USibanda uthe yena akalankinga lo Ndebele.
Mina ngokwami yangisinda kakhulu, ngizange ngithande ukuyi-entertainer for isikhathi esi. Ngangifuna ukuthi ukuzikhulumeke ibe right when a conference talk like this uCharles nami ukuze abantu babuze izinto abafuna ukuzibuza asebazizwayo nabasicabangelayo sisonke siphendule ngoba obviously makanangiphendule ngento just favor my side.
Iqembu lendolwane Super Sounds likhuphe amadlalade edlula ijumi ngesikhathi lisabambene njalo inye yezingoma zalo eyadla ubhedu yile ethiwa uhluphile. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanje.
Siyabonga Joseph Njanji selugqiba ke ihlelo lwethu lapha lamhlanje ke igama uChris Gande lelale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.